Soko izika jisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lwangazatshwa lanamhla ivike iphelileyo ngomgqibelo. I went to Parirenyathwa Head Field Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala.
Kulabantu abaningi abakhala ngokuthi lokho bengatholi ithuba lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 ngoba betshelwa ukuthi ayikho kwezinye izibhedlela lamakilinika.
Justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe bandwa abantu kodwa bakhululwe masinya.
Uhulumende wethule umthetho ozajezisa abathola imali yakwamanye amazwe amabhanga abagcina beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo abayabe bezikhulumile lapho bedinga imali. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo owe-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusilela kwamajekiseni awenqabela iCOVID-19 kubikwa kuqhubeka elizweni, abanye besithi bayabuyiselwa emuva nxa bezama ukuyahlatshwa kwezinye izibhedlela lamakilinika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 648,121 sebehlatshiwe ijekiseni le. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle koBulawayo uDr. Welcome Lilo ubikwa isanda kugcizelela ukuthi ngempela uhlupho lolu luyatholakala lakoBulawayo ngenxa yokuthi baningi abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni la. Uhulumende uthi uzakwaba kutsha amajekiseni la ukwenzela ukuthi atholakale kuzigaba zonke zelizwe. Umnumzana Tinashe Gumbo ohlala eHarare uthi ubezimisele ukuhlatshwa ijekiseni okwakuqala ngomgqibelo odluleyo kodwa waziswa ukuthi ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere leParirenyathwa. Uthi namhla utshelwe okufanayo eWilkins.
Lwangazatshwa lanamhla ivike iphelileyo ngomgqibelo. I went to Parirenyathwa Head Field Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala leyi ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHatfield Clinic again, bathi bona avala leyi vaccine and they were not sure when it is going to be available. So kwangidisturba because mina ngibengisithi ngihlatshwe ngiprevent le into e-COVID-19. Now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ihulumende kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover the ground.
Odokotela kumbe abongi labongikazi abase kulezi zibhedlela bakutshela bethini, bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine kumbe bathi libuye nini, njalo uyababona yini labanye belohlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho?
Ya, ngizaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqibelo ngabona abantu abaningi kakhulu eWilkins babefuna ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed. And ngibe ngisithi mina lay demand kumele si utilize. And the inhlupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela lezi azilama answers, baphonga ukuthi bona asila lay vaccine, so you are not sure what is going to happen. But namhla at one of the institutions unesi wangiphumele egcekeni wathi yona akula, even if you go to any institution ayikho le vaccine. So this is so disturbing.
Lo ngumnumzana Thinashe Gumbo, umhlali weHarare, sixoxela ekhona le esigodlweni. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiyagalolunye 38,854 labulala. Asebezafika inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1592. Lokhu kwenzakala inani lasebetholakale belegcikwane leli ekolitshini leBondofi Teachers College eMaswingo selikhuphukile laya kukhulu lantathu 303 kulandela ukuhlolwa kwezinye izifundi njalo izolo. Uhulumende uthi usuthisekile ngendlela aphethe ngayo lolu daba kuleli kolitshi lapho abalegcikwane leli abalondolozwe khona ukwenzela ukuthi bengalimemethekisi. Idolobho leKhwekhwe lona selingena kuviki yesibili ye-lockdown ngemva kokutholakala komuntu owayelegcikwane le-COVID-19 eyabonakala kuqala kwele-India. Uhulumende usethule umthetho ozalawula osomabhizimusi abala ukwamukela imali yeZimbabwe lamabhanga aphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe etholwa emkambo wemali. Lo mthetho, i-Statutory Instrument 127, wethulwe kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Phansi kwalo mthetho, osomabhizimusi abazathengisa ngemali yakwamanye amazwe kumbe ukuthengisa ngesilinganiso sesisindo semali yakwamanye amazwe esiphezulu kwaleso esiyabe sikhona bazahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 kumbe ukuvalelwa ejele nxa engahlawulanga le mali ngesikhathi. Umthetho uzajezisa abathola imali yakwamanye amazwe bese beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo ababe bezikhulumile lapho beyidinga. Amabhanga lawo azajeziswa imali efika izigidi ezinhlanu $5 million nxa engaphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe ngezizathu ezingasoqiniso. Ukuhlaziya lomthetho, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Umthetho uyabe usebenzile kodwa justice system yethu hiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo kumele justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu hathi kuyuthi i-policy ye-bank ngoba bayakwazi ukuthi ama-license bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe kuzama ukuthi amabhanga aqinise ama-checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela leyo eyokuthi ziyazi sezithengiswa kumbe ziyazi zingasetshenzisi ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe uyipolicy yebhenki eyokuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency lunjani lezi nsuku?
Osiphatheleni balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha, kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo ingama-US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama-US dollars kodwa osiphatheleni basebunzimeni ngamapholisa baye bebotshwa bethathelwe izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera, yingcwethi yecubungula ezomnotho obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Owalwa kumpi yenkululeko umnumzana Frederick Mutanda uthi umongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu-PF yibo abathume abasakhulayo ukuthi bemkhahlameze epulazini lakhe eMashonaland West kulandela ukuphikisa kwakhe ukuba viwengezwe iminyaka yokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba aqhubeke esesikhundleni lesi. Uthi usekhulumisana lebandla lezanu-PF kanye lohulumende ngodaba lolu. Umnumzana Mtanda waphanyika udaba lukamnumzana Malaba emthethwandaba emanyene lenhlanganiso ezimbalwa. Ake sizwe umnumzana Mtanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Iplazi kabasozi balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga. Bethume abafana bazadakwa bazarepa abafazi benze yonke into. Kodwa ngemthetho kabasozi bangithathela iplazi le. Into engihluphayo nje ukuthi I appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangenzi konoko.
Ubona ngani bavela ngathi abantu la?
Bavele eHarare. Bathunywe vele eHarare.
Bathunywe mbani?
And then what the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently.
Yes, ngathi bathunywe mbani na kubona kwakho. Baro bathule
swathi abangene ukuthi bathunywe ngubani? Bathunywe yi ruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina angisoze ngikwanise kuphendula. Ungabuza upresident ukuthi kade abafana lawo they used bavele ngapi. And they are using ama motorcycles lawo abadonete wabanika wena. He is the only one who can explain this.
Okwamanje kume njani kona ngale plaza ngakubona kwakho?
Angikwazi kathesi ukuthi kume kanjani ngikobulawayo kathesi.
Awuzangikhulumisana lezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani?
Ngizama ukukhulumisana labo ekuseni but abantwana izisebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party, they don't want to be seen as if they are against them. They are scared. They are scared.
Uzakwenza njani baba ngakho konke lokho?
Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona u-Minister of State for Security, umnumzana oyincube, kumbe umnumzana Kazembe, bazothumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu. Because into bayenzayo akayikho emthethweni.
Kodwa ubona ngani kuyini okwenzeka ukuthi babathi babuye khonapha abantu labo? Njalo ngizokuthiwa bebedake bakumangalisayo.
Into bayenze ukuthi bayenze khonokho ukuthi babona nje ukuthi njengathi thina abafana beZipra asikho asizwanani le-government. Kungayisoqiniso. We are not against government. Kodwa bona basibona ngathi kona asilwelanga elizwe leli. We are second class citizens. That's where the problem is. They have to treat us like human beings, like freedom fighters, like who they are. We discussed this sakhuluma lo-president zinzenhlangane laye. UKembo Mwadi wekhona. Wazi wathi hayi akutsho njalo ngathi hayi president kunjalo thina kawusiboni nga njengabantu balweli lizwe leli and that's where the problem is.
Kodwa ukukhulumisana lo Mnangagwa ngendaba zeNS yayiqoqa nje
sacoxa ngahamba ngayambona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisele ama properties eZipro. Wavuma ukuthi uzabuyisela wazi wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto kodwa sekuleminyaka engu-2 kathesi sethule.
Lo umnumzana Frederick Mutanda, omunye wabalwa kumpi yenkululeko, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sihlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Chawamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhlanje uhlelo usikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owange waba ngumlawuli wedale lePhalamende lakwelemelika umnumzana Paul Ryan ukuthaze amalunga ebandla lakhe lama-Republicans ukubana batshiyane lomkhuba ukulandelana lobe ngumongameli weMelika nyakenye umnumzana Donald Trump okhulelwa kwezombusazwe ezehlukanisa abantu kulokuthi basebenzi ndawonye kungakhathalekile ukubana basekela bandla bani lezombusazwe. Ryan waba ngu-speaker okehlandla elilodwa kusukisela ngomnyaka 2015 kusiya ku-2018. Wahle wathi usekhathele usesiyaphumula ngakho ke akasoze ancithise okwehlandla lesibili. Abalwela amalungelo abensundu elimelika bakhuthaza ukubana axotshwe umsebenzi amapholisa abopha lokuhlukuluza unsundu uRonald Green ngomnyaka 2019. Wagcina efela ezandleni zamapholisa ngemva kwesiphatho esibi samapholisa ambuphayo. Le nkuthazo yenziwa ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo ukuphathwa ngucuku lapho ebotshwa uGreen. Ele Germany lethule umbiko wokuxolisa ngokuphatheka elakwenzayo ekubulaweni ngocuku kwabohlobo lwesiherero labesinama kwele Namibia eminyakeni edlula elikhulu edluleyo. Osokumusiyamukelwa ukubana kwakungumbhuqazwe okwakuqala embaleni yalesi sihlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleGermany selithembise ukuphathisa ngemali inhlelo zentuthuko ezimbalwa ezibiza amabhiliyoni amadola. Kodwa unduna Vukurukoro wabesiherero walile ukwamukela ukuxolisa kwabeGermany lokhu esithi isivumelano sokuphathisa inhlelo zentuthuko phakathi kwabohulumende bamazwe omabili asiqoqeli ukuhlawulwa kwabemuli ezalahlekelwayo ngulo umbhuqazwe.
Ingcwethi kwezamasiko lemidlalo elizweni zamukele ngenjabulo inkuthazo yenhlanganiso ye-African Union kwindikimba yabo yalo nyaka eqakathekisa abakulo msebenzi besithi badlala indima eqakathekileyo ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Lokhu kusekelwe nguhulumende wakwele Zimbabwe kuliviki lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abephawula ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe sikambuyane Hanta. Umnumzana Butholezwe Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, uthi konke lokhu kuyajabulisa ngoba kuveza ukuqakathekiswa komsebenzi wenhlangothi zokulondolozwa kwamasiko. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo eqhutshwe ngumayikhobe we-Studio 7 lomnumzana Nyathi.
Kuyangipha lami amadlabuzane lentshukuntshu ukuthi phosesi siya phambili ezemidlalo lamasiko kuza kuya kuhlonitshwa ngokugcweleyo. Uzananzelela Mike ukuthi ezikhathini eziningi ezemidlalo lamasiko zandise ukweyiswa. Akukaningi ukuthi ubone nje inhlanganiso ezinjengabo-African Union zisithi zona umnyaka lo ngowe-Arts, Culture and Heritage. Kuyandiswe ukufaka izinto zomnotho, ezeikonomi, but esikutshoyo thina njengalabo abaphethe lowo umsebenzi ukuthi ezemidlalo lamasiko lazo ziyathuthukisa impilo zabantu. Baningi abantu abaqhatshwe kwezamasiko lemidlalo. Ngakho nxa iAU ikwenza lokho, bayancedisa thina emsebenzini wethu ukuthi hayi sibe lathi labantu abaziqhenyayo ngemisebenzi yabo yezibandla, ngemisebenzi yabo yengqondo abayenzayo. Uzananzelela eZimbabwe njengomzekeliso. Kulocwaningo olwenziwayo ngomnyaka ka-2018 lusenziwa yi-UNESCO. Lolo cwaningo lwaveza ukuthi i-arts, culture and heritage yacontributa 6.96% towards the gross domestic product yaseZimbabwe. Kwakusinamba encane leyo. Ngakho ngithi kubalulekile ukuthi arts and culture ibe ilokhu ithuthukiswa ukwenzela ukuthi kube uncedise iziphathamandla besekele ngokugcweleyo i-arts, culture and heritage ukuthi ikhule, abantu baqhathwe bebe lemisebenzi ebaphilisayo igcine lemuli zabo.
Abantu abakumsebenzi wezamasiko lemidlalo bayahlonitshwa na kweleZimbabwe, njalo uhulumende uyasebenza gadalala na ukubathuthukisa?
Ye, ngumbuzo obalulekileyo lo. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe, kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende. Kukhona kathesi okwenzakeleyo ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19. Abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasela nzuzo. Uhulumende ukubona kubalulekile ukuthi hayi kabancedise. Poseminyakeni edluleyo bekungasoze kube loncedo oluvela kuhulumende luzama ukuncedisa ama-artist. Ye, sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli, kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phose kuzawo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe. Into le esiyithi intellectual property ngani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, bayazithanda izingoma zama-artist, kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokho kusasilela, yimi lolo yiloyo ngilubona kuludubo olukhulu kakhulu olwedlula uncedo oluvela kuhulumende. Ngikhuluma nje ngise-South Africa. Okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi, at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayayithenga ngokufaneleyo, imali yabo bayithola. Ngiyakhuthaza kakhulu layo umphakathi kweleZimbabwe ukuthi hayi bantu, kasihlonipheni imisebenzi yama-artist. Imisebenzi yabo baphila ngakho, singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni. Njengoba iZimbabwe layo izama ukuthi iyehliwe ku-upper middle income economy by 2030, singakhangela nje amazwe e-Africa asafikayo kulelo zinga, akula angela arts and culture layo ephilayo ehlabusayo thuthukileyo. So iZimbabwe layo kumele ikunanzelele khona lokhu ukuthi hayi, sisiya phambili, ezamasiko lemidlalo lazo kumele zithuthukiswe.
Lo mnumzana Buthelezi Khosi Nyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano owenkezo yeChibuku Super Cup kulimpela viki. Kulo mdlalo ogobhozisa amathenisonto kobulawayo phakathi kweqembu le-Highlanders leli-Chicken Inn. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphala lolu daba ngokugcweleyo.
Zombili iChicken Inn le-Highlanders zithole imiklomelo emithathu ngosuku lokuqala lwemidlalo yenkezo yeChibuku, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi umdlalo wangempela viki ezayo kawusoze ube lula. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeBarber Fields ngensonto, kungela izibukeli enkundleni, kodwa umpho futhi lesi yisimo asebesijwayele.
Sesingabe sesikujwayele ngoba saqala ngabo and abafana sebengandabo babo understand the most important thing, bakwazi ukuthi bazabuya. So sesikujwayele and okwamanje we are quite well. It don't have any problem. Of course siyakwazi ukuthi abasakini bethu basinike ihlabuzane, kodwa okwamanje ihlabuzane lawo lona siyabona besezindlini ukuthi bakhona basisekele. But for now we are happy to be playing with our friends.
Imidlalo yeviki lesibili lomncintiswano weChibuku iyaqala ngomgqibelo lapho kule midlalo emine ehlelwe ukuba idlalwe. Kusibaya Star Group 2, iqembu leBulawayo City lizadibana leBulawayo Chiefs ngehola lethumi lanye ekuseni enkundleni yeBarber Fields. Kusibaya Star Group 1, iqembu leHatha lizajukana leDynamos ngehola lakuqala emini emdlalweni ozakuba seNational Sports Stadium. Kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leCranbourne Bullets ngaseSakuva emdlalweni weSibaya Star Group 3 ngehola lesithathu. esithathu emini iqembu le-Triangle lizadibana lele-FC Platinum emdlalweni wesiphaza sika-Group 4 ozaqhutshelwa enkundleni yemandaba. Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo ngehola lethumi lanye ekuseni kule midlalo emibili, lapho ku-Group 1 iqembu le-ZPC Caripa elizadlala khona lele-Herentals nase-National Sports Stadium, kuthi kwisiphaza sika-Group 4 iqembu le-Nkezi Platinum Stars lizatshana lele-Wawa ngasemandaba. Ngehola lokuqala emini kule midlalo emibili, lapho iqembu le-Highlanders elizadlala khona lele-Chicken Inn ngase-Papa Fields, kuthi ele-10x lidibane lele-Manyika Diamonds ngase-Sakuba emdlalweni wesiphaza sika-Group 3. Umdlalo wokugcina ngesonto uzakuba phakathi kweqembu le-Capes United kanye lele-Harare City wesiphaza sika-Group 1 ozaqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Viki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop Warren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ecula ekoBulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sanda we-Studio 7.
I'm hard, I'm such a flamer. She asked me who I be. Team not fella, the city motivator. The scheming on some paper, I'ma get. Wanna ask me how I feel. Bro, I'm G'd up, my G.
Ungafika uthi udinga uWarren Moyo ekasi lakhe enketha abamali, kodwa ungathi Rocky Dub bakukhomba kuye. Kungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngingase ngiqhubeka ngisiya eJonthalak entaba zinduna ekhe ngayenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona phangaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
I'm hot, I'm such a flamer. She asked me who I be. Keep nothing better. She see the motivator. She give me no some paper. I'ma get one.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRocky Dub ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza kusongakhula ngibabona bakhangile lami. I think wangenza ngafisa ukuba yiwo. Ungenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebawamukele kahle, sengathola lama-nomination ama-best hip hop. Abantu basekela and abantu bayathenga ama-album la.
Moyo selamadlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama-album ang-3. Eyokuqala ngiyenze 2018 abayithi Gold Standards, esibili ngiyenze 2019 abayithi Nguyahle, then esithathu ngiyenze iminyaka odlulileyo abayithi Ngulingo the album. Engizenzele khona apha futhi koBulawayo labantu abaproducer khona bakoBulawayo.
It's in the fucking food, I'm a cyborg. Bop in a boheva, bop taiko. And just little push, you done know.
Zomele sivale uhlelo phosela ilizwi kubalaleli Rocky Dub ungakahambi.
Liqhubeke lisisekela nathi asisoze sibe phambanise, sizanika umculo omnandi ochazayo. Umculo wami utholakala kuwonke amashow ama-online shops abo Spotify, abo iTunes, abo Deezer, kuma social media pages ami wonke. Ku Twitter yami ngu Rocky Dub, RockyDub, na ku Facebook yile ngilisebenzisayo, na ku Instagram yile ngilisebenzisayo, yikho ngathola khona ama links ami.
bethi libasana ngomculo we hip hop suphakulelwa ngu Rocky Dub obe nguyesi laye kuhlelo waza waza Friday
uyenzani
Rockon Rockadab, Palazzo Doim Nandigini Lonke, Ikamamu is a Jesus band.
Umculi wengoma somdumo we-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ocula ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Iningi likhala ngokuthi abajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ama-vaccines ayasilela ngoba betshelwa ukuthi bebuyele emuva nxa befuna ukuhlatshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo, musithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempela viki enhle.